Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenkulu injabulo emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ka 18 kuNtulikazi 2024. Ngusithandekile Mhlanga ngoncwabakazi endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla utshele umhlangano wabakhokheli bamazwe abuSADC ukuthi uhulumende wakhe usenikeze umhlabathi oyi-1 hectare emuseum ye-African Liberation eHarare ukuthi wakhelwe khona ukuphathelane lalumanyano. Wasesiyatshengisa omunye wakhe weBotswana ipulazi lakhe eKwekwe.
Yokungasoze kube lutho umdlalo ungaphumeleli ngoba ama-leaders eSADC ngabantu bani kuningi babo balobudlelwano babo obuthile ukuthi thina abantu ngabaphasi ngaze sibe sihlaba umkhosi kodwa bona balobudlelwano babo.
Iqembu le-Highlanders lingena kuma-quarter finals kulomncintiswano we-Chibuku. Kumncintiswano we-Chibuku ngemva kokunqoba i-Green Fuel lamhla enkundleni ye-Barberfield Stadium koBulawayo.
Abahlohlele iqembu lebhozo ngumelikhaya Ncube unqobile Ndlovu kanye nomavelas Chikumira. Ngimpumela itsho ukuba iqembu le-Highlanders selidlulele kusigaba se-quarter final kumncintiswano we-Chibuku ndawonye le-Manika Damu.
Owayemela ibhinga idale lephalamende umnumzana Prince Jubeko Sibanda obikwa ebotshwe izolo e-Bite Bridge ubikwa esehanjiswe eHarare njalo akukacaci ukuthi wetheswa cala bani. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla utshele umbuthano wabanye abakhokheli bamazwe abuSADC ukuthi uhulumende wakhe usenikeze umhlabathi oyi-1 hectare emuseum ye-African Liberation eHarare ukuthi kwakhelwe khona ukuphathelane lalumanyano. Kuhlanyelwe isihlahla salumanyano eHarare kwethekelelwa lezinye indawo. Andubana umongameli Mnangagwa watshengisa omunye wakhe weBotswana umnumzana Mokgweetsi Masisi ipulazi lakhe. EleZimbabwe lithi umhlangano we-SADC Summit izolo lapho elithethe khona isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo walumanyano leminye eyandulele umbuthano lo iqhutshwe kuhle. Kodwa umongameli beComoros leMauritius bebengekho kwathi weZambia waphatheka ekumabonakude. Ugwalo lwezifingqo zezivumelwano zalumhlangano olwe-communique lubonisa ukuthi kukhulunywe ngezihloko ezehlukeneyo ezigoqela ezomnotho, ezempilakahle, izivumelwano zokuthuthukisa amazwe akuSADC lezokulondoloza ukuthula. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU.
Nxa ukhangela ubungumhlano esithi thina ubungumhlano ogcweleyo ngobule khora okutshengisa ukuthi singathina ngumhlangano ophumeleleyo. Kodwa ke ukuphumela ngokubuya okucociweyo lakho esilethemba ukuthi vela imhlangano leyo ungayinanzelela. Ngiyangithi nxa abantu abaningi bethi hayi imhlangano nje routine kufanele lihlale isenzakala, namhlanje sikhale ukuthi umhlangano wakhona ungachitheka sebebamba lokhwana okunye bokungathi kungabe kusalele. Lama-heads of state abuyileyo sibona la abuyile njalo asizwayo sizokuthiwa kube lo hlupho khona ngale, kodwa sibona ngathi bakhulumisane ngendlela kade bekhulumisana ngayo vele nxa beqhubeka nge-SADC. Kodwa njalo fanele sibekwazi ukuthi vele bekungasoze kube lutho umdlalo ungaphumeleli ngoba ama-leaders e-SADC ngabantu bani kuningi babo balobudlelwano babo obuthile ukuthi thina abantu ngabaphasi ngaze sibe sihlaba umkhosi kodwa bona balobudlelwano babo, yikho beqhubeka besenza imhlangano. Imhlangano njalo iqhubeka iphumelela.
Sibonile ukuthi abanye bebesithi bazatshengisela njalo uhulumende ubezama ngamandla wonke ukwenqabela. Singathi lokhu yikho ukuqhubeka kuhle yini kumbe abantu amalungelo abo ancindezela?
Well, okokutshengisela sikuzwile sibili nje okusitsho ukuthi akuphumelelanga. Kulezi nto eziningi kufanele sizinanzele. Okokuqala, akuzange kucace ukuthi obeqoqa lo mhlangano ukuthi kutshengiselwe ngubani, ngoba bonke abantu ababebuzwa amahlanhlanganiso bezibuzwa zonke zibe ziwala zithi hayi thina siko khona apha siko khona apha siko khona apha asakwazi ukuthi bakhona sekade bekuqoqa khonoko kumbe njalo engxenye yipropaganda ukade kufanele kube yalokho asikwazi ukuthi kulesole social media i-social media yakhuluma into ezine umuntu angakhuluma abantu ababili bethi hayi sakasebenzi mhlasinga besithengisela kuyagcwala igama lokubona ngathi iliqisa ungathi yindaba emqoka kanti olinje ngabantu ababili abathathatha ababo ngikhuluma ku-social media bese besenza ungathi kulento enjalo eyenzakeleyo kodwa ngesikhathi futhi esifana nayo singakhohlwa esinye isizathu sokuthi ezimbabwe akulula ukutshengisela lapho sithanda bathi akulula kuba nzima kangaka ngoba lo hulumende ahlanyathela abantu phansi ongavumeli ukuthi batshengisele ngoba ukutshengisela abanamalungelo abo uhulumende wethu hla akunyathele phansi engasiniki ithuba lokuba namalungelo wethu siwaveze kube segcekeni owesithathu andisiyabona futhi kube lokho abantu ababothiweyo okuthiwa ngibona abade beqoqa ukutshengisela asithi liqinisa ukuthi kade beqoqa ukutshengisela kutho ukuthi phela bona abade bade beqoqa kade bengasekho ukuthi baqoqa abantu phosekho ngabe wehlule nxa ulawa silouqiniso kodwa abantu ngobuningi babengade befuna ukutshengisela nxa udade bekhona nabo bahle besaba so ke ezimbabwe njengoba sitsho ukuthi hhayi umbuzo wakhona yilwane onzima umbuzo wensimu okuthi kwesikhathi ungatshengisela ungagcina kulinyazwa abantu kumbe kugcine kufa abantu kumbe kugcine kubotshwa abantu so abantu kade sebenanzela ukuthi ngaba njalo abantu abasebesala besisabedubeke emuva yiko abantu ngathi sebedonisela inyawo emuva bengafuna ukuphizima phambi kwalezi zinto ngoba iminyaka yokule ngu-40 abantu hayi ngu-44 abantu bazamile kodwa-ke zikhangantu aziphushe abaningi sebediniwe lelo liqiniso lakhona badiniwe so ke yikho ingxenye ukuthengisela loko whether kuyiqiniso bekungamanga kungabe kungaphutshanga
lo mnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU njalo icubungula ezombusazwe besixoxa la ecingweni ekobulawayo Oyemela ibhinga North ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda obikwa ebotshwe emngceleni weSouth Africa leZimbabwe eBeitbridge Border Post izolo ingena elizweni ubikwa ilokho esezandleni zamapholisa njalo ukacaci ukuthi wetheswa liphi icala ilunga lebandla leCCC umnumzana Patricia Sibanda utshele Studio 7 ukuthi umnumzana Sibanda utholelwe enkambeni yamapholisa eHarare lamuhla njalo basadinga amagqwetha angamela Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba kodwa isikhulumelisawo umnumzana Paul Nyathi izolo ubikwe esithi kulokuthula elizweni kuqhutshwa umhlangano weSADC amanye amabandla aphikisayo labalwela ilungelo loluntu bayakhonona ngabathi yikubotshwa mahlayana lokuhlukunyezwa kusukela kusalungiselelwa imihlangano yeSADC ngoba kucatshangelwa ukuthi bafuna ukujengisela abanye balokho bevalelwe entolongweni njalo bengakhululwa ngemali yesibambiso yebay umongameli Emerson Mnangagwa waxwayisa ukuthi akufanelanga kube lo muntu ozaphazamisa ukuthula kuqhutshwa imihlangano yeSADC okwagcizelelwa ngumphathi ntambo obona ngokwenzakala elizweni umnumzana Khazembe Khazembe lo sikwamitshi wamapholisa umnumzana Godwin Matanga owathi kulungile ukuthi kube lamapholisa lamasotsha amaningi ezitaladini ngalesi isikhathi abanye bathi lokhu yikwethusela abantu lokunyathezela ilungelo labo Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane ele-Russia lihlasele eKyiv lamuhla ngezikhali zama-missiles osokungokwesithathu kuyonale inyanga kodwa iningi lama-missiles la libikwa belingafiki indawo njengoba abedutshulwa lapho ethutsha kutsho abezomvikela e-Ukraine isiphathamandla sogatsha lwezomvikela e-Russia umnumzana Seri Poko uthi kusobala ukuthi yena isiphathamandla sezomvikela e-Ukraine uthi kusobala ukuthi ele-Russia lisebenzise ama-missiles ayenziwe e-North Korea kubika abezindaba abe-Reuters izulu lesikhukhula ele-Hurricane Ernesto e-Mexico City libikwa liphele amandla izolo lalubhekisa e-Bermuda phezu kolwandle lwe-Atlantic ngemva kokuchaphela e-Bilitane likhatshwe ngumoya omkhulu kubika abezindaba abe-Associated Press Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikaTabo Kancube.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama lami Mutabaka Ncube. Namuhla sixoxala nkosazana Mhlelo Sizwe Ncube ongaziwa ngelokuthi Chef Mhle olapha eMelika ukuzopheka emcimbini weGlobal Feast.
Kuzabe kulokudla okuvela eMorocco, ukudla okuvela eNigeria kanye leZimbabwe. Mina njengoshef ovela eAfrika ngizapheka ukudla kwaseNigeria okugoqela ifufu, isitshwala sabo sekhasava, inkukhu yabo elomsobho abayithi asepo, bese kuthi okwakithi eZimbabwe ngizapheka idelele, amacimbi njengenjayelo, uludo ledobi kunye nenembe. Konke kuhamba lesitshwala samabele, amabele abomvu kanye lenyawuthi. Ngingathi kahle kahle isitshwala setswetha. Ngizabe ngisebenzisana labo shefu omgangatho ophezulu abamazwe ashiyetshiyeneyo. Inhloso yikuthi sazisa abantu ngapha eMelika ngomsoco wokudla kwase-Afrika. Njalo ngokuphenduphenduka kwami lapha e-America senginanzelele ukuthi abantu bayavuleka, bayafisa ukwazi ngokudla kwakithi.
Ukudla okhuluma ngakho lokho singakukhangelisisa ukudla kwesintu njalo abanye abatsha eZimbabwe abakwazi kuyini okwenza ukuthi wenelise ukuthi ube sibakwazi ukuthi ukudla okwesintu lokho kuphekwa njani.
Isika yempilo yomuntu, imbali yakhe, isiko lakhe, lothando nje ufunyana ekudleni. Ngenhlanhla yamaSwazi ehambeni lwami as a professional chef ngabhoda amazwe omhlaba, ngananzelela ukuthi abantu ngendawo ngendawo bayaqakathekisa ukudla kwabo. Kodwa mina lapho engivela khona ngananzelela ukuthi silokukhangelela phansi ukudla kwethu. Lami ngabona ukuthi hayi, kungumsebenzi wami ukuthi ngifundise abantu emhlabeni ukuthi lathi silokudla lapho esisuka khona sikhuliswe yikudla. Mina ngingumuntu olenhlanhla enkulu kakhulu ngoba ubaba lomama balekhaya usaxolisana nonaxolisana kobhewula. Ngakhula ngilogogo, bonke laba abantu babelima ukudla lokhu engiza kupheka la. So ekukhuleni kwami ngafundiswa ukukupheka, yikho esasikudle, yikho kwasikhulisayo. Kodwa ngangingazange ngananzelela ukuthi kuzaba yinto emqoka empilweni yami. But ngokufunda ekuhambeni emhlabeni ngananzelela ukuthi ngokudla esilakho sivusisiwe. Xa lathi singakhweza ivolume ngakho mhlawumbe kungathola indawo emhlabeni, you know. Xa abantu belima babekwazi ukuthi hayi, ukudla kwabo kwamukelekile, mhlawumbe abale nhlanhla yokukufinyelelisa emazweni lakho kuthengwe, kuthuthukisa izimpilo zabantu ikakhulu emakhaya.
Kulenze isuku sibona abantu beqakathekisa kakhulu kumbe bexhumanisa indaba zokupheka lo kwethekelelwa kwelizwe. Ngombono wakho okwenzayo lokho kulakho na ukuthi ukuthuthukise hlangothi lwezokwethekelelwa kwelizwe?
Ukwethekelela kwami ngonkwenkwezi lapha eMelika, ngibuyela ekhaya kwaba labantu abavela eMelika abane ababa lentshukuntshu yokubuya bazobona abantu beZimbabwe, babona ukudla kanye le ndawo, baba lenzwisiso yokuthi iZimbabwe lokudla okuhle, labantu abalothando lemvelo nje enhle. Ngokubona kwami ase ngihlangane labo abaningi, isifiso sokuze eZimbabwe sebelaso. Ngomnyaka ozayo ngikhangelele ukuthi ngalolu hlelo engihamba ngalo lwe-Indigenous Culinary Festival ngikwazi ukulinga abantu abambalwa noma bangadlula amajumi amabili bakwazi ukuzonyathela eZimbabwe, bahambele kuma-communities, badle ukudla kwethu, babone indlela esiphila ngayo eyeqiniso. Futhi into engiyithandayo ukuthi la mahotela akwelakithi asekwamukela ukuthi afake ukudla kwesintu ukuze abantu bazwisise ukuthi laseZimbabwe silokudla okuhambelana lathi.
Imisebenzi ayitholakali elizweni njalo kulabo abazama ukusungula amabhizimusi umumo ungathi kuba nzima. Kodwa iwaphi amazwi ongathiyela abatsha?
Yebo, tabuka kunzima kodwa iqiniso elikhona ukuthi akula muntu oqala emqongweni, wonke umuntu uqala phansi. Njalo nxa kule nto oyithandayo, dingisisa ulwazi ngayo, uvume ukufunda, uzame. Xa ungehluleka ungadeli, kumele ube lesibindi. Xa ungawa uvuke uzithintithe, uqale kutsha.
Kusigaba sabatsha namhla besixoxa lonkosazana Mhlelo Sizwe Ncube owaziwa ngelokuthi Chef Mhle olapha eMelika ukuzongena umkhosi weGlobal Feast. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabaka Ncube.
Siyabonga Taboka. Okwamanje sengilichiya ezandleni zika Gibbs Dube.
Sigcina masiva wena.
Salamukela kwezamasiko lilami umthembo sithembayo uGibbs Dube. Namhlanje ngiqoqa lo mnumzana Mbuso Ngwenya ingcwadi kwezamasiko. Kukhona kade bekwenza namhlanje uNgwenya khona ngale ke kule South Africa. Ngwenya siyawamukela kuhlelo kwa.
Ngibingelele baba Dube ngiphinde ngibingelele labalaleli bethu abasethu esikuthandayo.
Yey, lamhlanje liphumaphumile akusithethiwe lingaphi?
Namhlanje baba Dube besivakashele indawo ayabayikiza bethi kusemseha ingaphambidlala nje ma udlula iSirius ubhekene nasebhoda yaseBotswana kule ndawo ke laphana okwakungesinye sezigodlo senkosi uMzilikazi lapha yayakhele khona ikakhulu okubalulekile ukuthi kwaba umnyaka wokugcina okuhlala kwayo lapha eMzantsi Afrika ngonyaka ka-1837 lapha yaqala khona ukuthi ibekisa amabombo le ngaphezulu.
Yes, ngathi kuqakatheke kanganani ukuthi le ndaweni enje.
Uqakatheke kakhulu baba uDube ngoba uveza ubuqhawe obenziwa ngokhokho bethu kanye nenkosi yethu engumsungulo wesizwe sakithi. Ngoba lapho ohamba khona uzothola ukuthi kukhona uphawu abalushiywa engathi imaki abayohamba beyishiya okubonisa ngokusobala ukuthi ukulwela umhlaba e-Afrika kuqala ngamatshe and abantu abaqala yibo abantu abafana nabo okhokho bethu nayinkosi yethu uMzilikazi. Njengoba namhlanje lamabhunu ayakuveza ukuthi bona akulula ukuthi bathi bona bazocelebrata ubuqhawe babakhokho wabo babokhokho babo bengatshintshanga igama lenkosi uMzilikazi esizwe sabeTswana.
Yes, ingathi indawo leyo igcinwe njani kumbe sekuliganga nje?
Indawo leyo iliganga ngoba namhlanje vele inhloso enkulu bekuwukuthi siyeqeda laphana ngoba kwathiwa isikhumbuzo laphana esingathi i-monument. Kodwa-ke kukeke ngathi besinganakekelwa okuthe kodwa kuwe usobala ukuthi ngokuhlala kwabo laba be-Afrikana baye bavumelana ukuthi isikhumbuzo esifana nalezana kufanele zinwe kangangokuthi bafuna ukuyithuthukisa indawo labayi-develope kuze kugcine kwathiwa nezitaji engathi yezithombe mhlawumbe naye naso senkosi uMzilikazi kubonisa ngempela kufundisa abantu abatsha ukuthi kwenzakalani kuleyo ndawo kanti futhi bafuna ukuthi kusetshenziswe njengecebo lokwakha ubumbano i-unity ukusebenza ndawonye kungabe kusabhekwa kakhulu ukuthi kwakuba nokulwa phakathi kwabokhokho bethu.
Yes, ngathi licentela umhla liyaphinda liphindele futhi ngomnyaka ozayo kumbe kuyabe sekulungisiwe bathini khonapho?
Sikhanelele khona ukuthi ngomnyaka ozayo babuye basibize ngoba kukhanya ngathi kukhulu abafuna ukukwenza laphayana. Kukhanya abafuna ukukwenza akukhona kodwa bafuna ukuzilandelela zonke leziya ndawo lapha inkosi yakithi eyakhele khona futhi ikakhulu lapho okwaba nezimpi khona ezathinta bona isizwe sabo kanye nesizwe sakithi.
Yes, ngathi-ke siyabona ukuthi khonapho-ke lisenza njalo lina lizafakani kukhonokho kumbe labe lilandela kathi ukukhuluma wona?
Ye, noma ngelule kakhulu okunye okungaphendulwa-ke yiwo abantwana basendlunkulu kodwa sikuphosile lathi ukuthi siyafisa ukuthi phela akuthi uma kusenziwa ama-display lana i-monument leyana iveze nezakhiwo ezibonisa ukuthi okhokho bethu ngaleso sikhathi bona babehlale ezakhiweni ezinjani okufana ngezindlu leziyana esiye sizibonelesana ezinamaqhubuvana ukuveza ukuthi babehlale endaweni ezinjani izikhali njengoba sike saya futhi kwenye indawo elaphayana e-Free State abantu kusezekopo okwaba nempi eyenzeka ngaphambi kwale yasemoseha eyenzeka ngo-1836. Yikho-ke besibhekelela ukuthi nakhona futhi benze into efana naleyana othi ma ungena khona uyayibona imikhonto yabo eyayiphathwa ngokhokho bethu amahawu asekhona kahle kahle bafaka wona ngokwawo ababewadobha kuleyo zimi yempi yangalolo suku. Bese kusuka le bhayibhili nabo elifuna ukuthi wabalivula bekungumdalo wabo ngokuthi bathi bona banqoba inkosi uMzilikazi ngoba kibo ukunqoba unkosi uMzilikazi bakuthatha njengento enkulu ngoba yayiyinkosi eyayisesabela kakhulu eyayinamandla
ngale. Hayi, siyabonga kakhulu-ke lo ngubaba uNgwenya uMbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu ngexoxa la ekhona ngale eJohannesburg kule South Africa lami namhlanje umthembo osithembayo uGibbs Dube. Siyabonga kakhulu baba Ngwenya ungadila kusasa.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Siyahlana sibingelelana sihlobo zenkosi ezithandekileyo ngolunye usuku njalo lapho esivuselela khona imoya yethu ngokuzwa ukuthi kambe ilizwi lenkosi lona lithini kithi njengoba singabantu benyama nje esihlala sikhalile ngalokhu ngalokhu. Ukukhala-ke kuvele kuyingxenye yomuntu, kodwa-ke okuhle ukuthi nxa sikhala sidinge lapho esingaduduzwa khona le moya yethu ivuseleleke. Lokukhala nje singenzi lutho. Ngithemba liphilile-ke zihlobo zami ngesizwe ilizwe lanamhlanje esiyalithola encwadini yabaseKorinto bokuqala isahluko seshumi nantathu. Sizafunda nje amavesi amabili. Kuthiwa lapha kuvesi 1, noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingelosi, kepha ingenalo uthando ngiyithusa elikhenqezayo ngensimbi encincethayo. Uvesi 2, noma nginokuprofetha ngiqonda izimfihlakalo zonke nokwazi konke, noma nginokukholwa konke ngangokuba ngingagudluza izintaba, kepha ingenalo uthando angiyinto yalutho. Lapha-ke uPawulu ukhuluma indaba eqatha, ukhuluma ngendaba yothando, uthando oluyilo olungafaniselwayo, uthando thando olulohlonzi, uthando lwamampela. Nxa ingatsho uyatsho-ke lapha uthi uvesi 1, baningi abantu abakhuluma izinto eziningi ezimnandi ezihlabusayo endlebeni zalabo abalaleleyo. Okuphuma emlonyeni womuntu kunzima kwesinye isikhathi ukuthi ukubambisise ukuthi kambe lokho okukhulunywayo kuphuma kuliqiniso elisenhliziyweni yini, kumbe nje ngamagama apho ngukuphuma emlonyeni enhliziyweni kungelalutho. Njengoba siyake sibone sengisitsho kulabo abatshadileyo, bayafunga benze izinqumo zibathembisane ukuthi bazathandana baze behlukaniswe yikufa. Mina lawe siyakwazi ukuthi lezo zinqumo eziningi zakhona ziphelela emoyeni, kuthi lalokhu ababekuthembisana besithi luthando kungabi yinto yalutho. Ngobana abantu kwesinye isikhathi abaluzwisisi uthando lolu olukhangelelwe emntwini. Uthando olutsho nguPawuli uthi ungaze wenzeni ukhuluma amagama amnandi kanjani, kodwa nxa lawo mazwi lawo magama lezo zithembiso lezo zinqumo zingasekelwa luthando lweqiniso, uyafana nje lensimbi encencethayo ephongubanga umsindo. Abantu bayizwe ukuthi insimbi le iyancencetha iyakhala, kodwa kayitsho lutho, kuba ngumsindo nje kuphela. Baningi abantu abavula imilomo yabo bekhuluma izinto ezingayisizo. Sithola semagumeni kuningi okungahambi kuhle ngobani abantu uthando lwabo lungekho, kodwa amagama lamazwi maningi. Abanye bakhulume baze bakhulume lezi ndisi ezinkatha, abantu fice beqakeza beshaya izandla. Abakuzwayo ngamazwi aphuma emlonyeni baqakeze bashaya amakhwelo, kodwa-ke nxa sekuhlolisiswa kahle sekulaphayana kuyatholakala ukuthi insimbi nje encencethayo engelalutho, ngoba uthando luyabe lungekho. UPawulu uthi asifunde nini ukukhuluma izinto ngothando, siqinise kusukela enhliziyweni kungaze kwabasemlonyeni kuphela. Asikhulekeni Baba Thixo oyingcwele, sicela uthando lweqiniso oluncike oluvelela ngakuwe, sibusiswe ngoJesu, siyakhuleka. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Kweza midlalo intatheli zindaba yethu Joseph Njanji usethulela impumela yemidlalo elidlalwe lamuhla kumncintiswano weChibuku Super Cup.
Iqembu leLenders linqobe leGreen Fuel nge-3 kanye emdlalweni oluqhutshelwe enkundleni eBarber Fields namhla emini. Abahlasele iqembu leBhosa Melika Ncube unqobile Ndlovu kanye noMavelas Chikumira. Limpumela itsho ukuba iqembu leLenders selidlulile kusigaba sequarter final kumncintiswano weChibuku ndawonye leManyika Diamonds, yona inqobe iSegutu Pirates nge-3 kanye leSimba Bora, yona inqobe iRentals nge-4-3 ngemva kokutshaywa kwembekwa. Izolo ngomgqibelo iqembu leFC Platinum linqobe leTel 1 nge-1 kanye eleBigi Terminals linqotshwe one kanye ngele Cape United ukuthi ele Chicken indinqotshwe nge 5 ka 4 ngele yada ngemva kokutshaywa kwembekwa. Kusenjalo iqembu le Dynamo sinqobe le Zesco United lase Zambia nge 1 kanye kuhlandla lokuqala elomdlalo we CAF Confederation Cup preliminary round oqhutshelwe enkundleni eGaborone Stadium kwele Botswana namhla emini. Uhlosele iqembu le Dynamo ngoMthanaka Shandiro njalo umdlalo wehlandla lesibili uzadlalwa ngomgqibelo ozayo kwele Zambia. Iqembu le Dynamo sisebenzise inkundla eGaborone ngoba ayelizweni leZimbabwe okungela inkundla elungele ukudlalelwa imidlalo eqoqwa ngaphansi kokuqondisa kwenhlanganiso ye-Confederation of African Football, i-CAF. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ukusenjalo owadlalela iqembu lesizwe lama-Warriors uDumisani Mpofu uthi abaqeqeshi abayizizalwane zelizwe leZimbabwe kumele baphiwe ithuba lokukhokhela leli qembu kulokuthi liholwe ngabanye. Intatheli zindaba yethu uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umpofu uthi kusiya ngaye yaloba abaqeqeshi abadabuka kwele Zimbabwe yibo abaphiwa umsebenzi ngoba imbali yomdlalo wenguqu iveza ukuba iqembu labesilisa elimela ilizwe leZimbabwe lenelise ukuyadlala komncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi le-Afrika ngaphansi kwenkokheli yezizalwane zakuleli.
Into yokuqala esimele siyilungise into zezifa ukuthi at least singaba nezifa ezoqasha ukhoshi kathesi ukhoshi siyaqasha noma eni muntu but ungakhangela kumakhoshis wonke la esakhwalifaya ngawo. Ngalapha eZimbabwe bonke labo wakhangela ufapish ufapish ibhora yethu yangene efiction but akangene qualify but ama-coach ayiqualify ngalapha eZimbabwe so kumele ukuthi silungisele le nto ukuthi silungise izifa ama-former players ayo kumele angene kuzifa and then ibhora yethu iyahamba.
Umpofu beyingxenye yeqembu elimele ilizwe leZimbabwe kwakuqala komncintiswano we-AFCON ngomnyaka ka-2004 elizweni leTunisia. Lelo qembu beliqeqeshwa nguSandile Chitambo wayesebenza ndawonye loRaman Kumbo kanye loBrenham Siska.
It was an honor ukuthi udlalele i-national team yethu le yaqualifya first time ne-second time and i-team yethu sadlala naboJohn Mpahla, uZenzo Moyo, Peter Ndlovu. It was a solid team. I think Africa size is number 6 or 7 because we size is solid.
Ngo-2006 uCharles Mhlauri nguye okhokhele iqembu leZimbabwe ladlala kumncintiswano we-AFCON oqhutshelwe e-Egypt. Ngo-2017 kube nguCalisto Basua ukuthi uChitambo uphinde njalo ngo-2019. Isizalwane selizwe leCroatia uDravko Lokarusic nguye obezibambile ngo-2021 lapho iqembu leZimbabwe liphumelele khona ukuyadlala ku-AFCON ebiseCameroon. Loba nje wasuka waxotshwa isikhundla sathathwa nguNomand Mabeza. Umpofu owaziwa ngegama lokusoma elithi Commando waqala edlalela iqembu belincane lalidlala kusigaba sika Division 3 esikodlweni iHarare.
Umdlalo webhola ngikabise ngine 18 years kade ngidlalele unye wejimu okwakuthiwa yi-Aluminium Trekkers yayikumazimbabwe ground and then ngathengwa from Aluminium from straight to Division 3 ngadlala i-Premier League iRufa Rovers.
Ngemva kwalokho umpofu udlalele amaqembu abalisa eleBlackpool kanye leleCape United kwele Zimbabwe ukuthi kwele South Africa udlalele iqembu leBushbucks. Okwamanje ungusomabhizimusi edolobheni leHarare. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Singakalugqibi uhlelo lwethu ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Wayemela iBhinga edalela ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda obikwa ebotshwe izolo eBite Bridge ubikwa esehanjiswe eHarare njalo awukacaci ukuthi wetheswa cala bani. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abanganelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.